Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhlazi ku 24 Ntulikazi 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani labantu asebehlatshwe ijekiseni le COVID-19 eZimbabwe selifika izigidi ezimbili 2 million ngesikhathi igciwane le coronavirus selibhahile elizweni.
Ofuna ukuphuma endlini, ofuna ukungena kumbe kungaba kusedolobheni kumbe ukuyahlangana labanye abantu kumele abegqoke imaski.
Kubanjwa abachayeli bezimota zohlobo lwama-trucks obulawayo bethwele impahla ezicathangelwa ukuthi zantshontshwa kwele South Africa ngesikhathi sodlakela olwenzakale kunsukwana ezisanda kwedlula.
Sokuboshwa abantu abadlula inkulungwane ezintathu kanti nokushona kudlula sokushona abantu abashonileyo kusolo lidlakela abadlula amakhulu amathathu namatshumi amathathu.
Izakhamizi zeshabhe eGwanda North zikhathazekile ngamasela enkomo athi engantshontsha engabotshwa osekudale ukuthi izakhamizi zilahlekele izifuyo zazo ezinenge.
Ngatshontshela inkomo ithokazi lenkomo nxa ndintshontshela ngalidinga 3 days ngelanga lesi-4 ngatholi imasondo enkomo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inani labantu asebehlatshwa ijekiseni ye COVID-19 eZimbabwe selifika izigidi ezimbili ngesikhathi igciwane le coronavirus selibhahile elizweni. Abantu abaningi kade bemadolonzima kunyanga ezedluleyo kodwa ngenxa yokubhubha kwabantu abaningi lokubanjwa igciwane le coronavirus sebesiya hlatshwa ngobunengi. Umlondolozi Ndlovu we Studio 7 ubhodabhode eHarare lapho kade kulendwendwe eziningi wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Loba nje abantu laba bephansi kakhulu kule nani labantu abafika ezigidi ezilitshumi 10 million okukhangelelwe ukuthi bahlatshwe ukuze ilizwe livikeleke kubhubhane lwe-COVID-19. Uhulumende uthenge amajekiseni afika ezigidi ezimbili lengxenye 2.5 million ekupheleni kwenyanga edluleyo. Amanye amajekiseni akhangelelwe ukufika elizweni isigidi esisodwa okutsho ukuba kuzahlatshwa abantu abathe xaxa. Ekhulume ekuqaleni kwayo naleyi viki umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze uZulu ukuba ahlatshwe amajekiseni e-COVID-19 sithi yiyo yodwa indlela yokuzivikela kulolu bhubhane.
Is still with us.
Lokhu sibona inani labantu abalawo lomkhuhlane lababhubhayo liqansa.
The World Health Organization public health guidelines.
Umongameli ukhuthaze uZulu ukuthi ahlatshwe njalo alandele iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Lokhu kugcizelwe ngomunye udokotela wezempilakahle udokotela Gerishaba yena othi kumele uZulu aqhubeke elandela iziqondiso ze-WHO ezikhuthaza ukuqhelelana, ukugeza izandla lokugqoka amamaski.
Sikhangelane lomkhuhlane osumemetheke umhlaba wonke. Nxa sikhangele lomkhuhlane we-coronavirus sikhangele lamazinga asenzakale kwelethu lelela. Ofuna ukuphuma endlini, ofuna ukungena kumbe kungaba kusedolobheni kumbe ukuyahlangana labanye abantu kumele abegqoke imask. Imask inceda ukubana singathelelani lomkhuhlane ngoba lomkhuhlane uyathelelwana nxa umuntu ekhwehlela, nxa umuntu ethimula kumbe lanxa sikhuluma. So okuhle ukubana sonke lapho esihamba khona sibe sigqoke amamaski.
Kumalanga ayisikhombisa kusukela kuviki edluleyo ngolwesihlanu kuze kufike kuviki yonale ngolwesine wahlatshwa abantu abafika 344,948 okulinani eliphezulu ngeviki eyodwa nxa kuqathaniswa lenyanga ezisanda kwedlula. Ingcwethi kwezempilakahle sicabanga ukuba izinga lesine kumbe ulevel 4 lokulwisana ne-COVID-19 sokwenze umumo wabanganeno lanxa zisithi kusasekhatshana ukuba abantu bakhangelele lumkhulu lomkhuhlane phansi ngisikhathi nani labantu abagula lomkhuhlane lisiya likhuphuka sekulabantu abaningi ababhubha ngalomkhuhlane kulabantu abangamachuma isishiya galolunye lanye 91 ababhubhileyo izolo kutsho ugatsha lwezimpila kahle lolu gatsha luthi kulabantu abadlula inkulungwane ezimbili 2265 ababanjebele igcikwane kumanani awethulwe izolo isigaba seHarare esilabantu abangamachuma afike phose amane 38 ababulewe yi-COVID-19 izolo silobunzima obukhulu umkhuhlane we-COVID-19 usubulele abantu abafika phose inkulungwane ezintathu 2961 elizweni kusukela ngombimbitho onyakenye ngimele istudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Kubanjwe abachayeli bezimoto zohlobo lwama-trucks kobulawayo ababili bethwele impahla ezicatshangelwa ukuthi zantshontshwa kwele South Africa ngesikhathi sodlakela olwenzakale kunsukwana isanda kwedlula. Isikhulumeli samapholisa kobulawayo u-Inspector Bednikho Ncube utshele iphephandaba le-Chronicle ukuthi imota lezi ebezithwele impahla ebiza amarandi azinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 bezilubhekise kwele Zambia. Khona kwele South Africa kubikwa lokhu kubotshwa abantu abacatshangelwa ukuthi bantshontsha impahla ezitolo kudlakela olwaqala abantu besithi babhikitshela ukubotshwa kukamnumzana Jacob Zuma owake waba ngumongameli wele South Africa. Siqoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zwakamanye amazwe ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Sibanda.
Yebo ukuthula ngathi sokukhona ke nokuhlasela lokho bekutholakala ngathi kwehlile kodwa abantu abatholakala baneimpahla lezi abangakwazi ukuchaza ukuthi bazithathake phi bayaboshwa sokuboshwa abantu abadlula inkulungwane ezintathu kanti nokushona kutholakala sokushona abantu abashonileyo kusolo lidlakela abadlula amakhulu amathathu namachoma amathathu abafe kusolo sigameko ngoba indawo esifana nabo Phoenix eThekwini kutholakala bese kunodlakela olubangelwa ukukhethana kwabantu ngokobuhlobo kumbokuhla.
Yena umnumzana Jacob Zuma sizwa kuthiwa uke waphuma kancane ejele ukuyabeka umfo wabo. Ungasitshela ukuthi kuhambe njani abantu bamamukele na lapho ephumile ejele?
Lo wayesengumongameli umnumzana uJacob Zuma ngempela uye wayongcwaba umfo wabo lo omelamayo ngemva kokushona okusho ukuthi ekuphumeni kwakho abantu abaningi bazamile ukuthi bayofika emzini wakhe lapha enkandla kodwa kudunuse ukuthi bathole ukuthi kambe ngabe bangakwazi ukuthi bambone na lokho kukhomba ukuthi abantu basamjabulela njalo kakhulu kanti sizwe nalo ophethe osoyindu nankulu yase KZN eqhubeke eququzela umongameli welizwe ukuthi kufanele ukuthi bamxolele umnumzana uJacob Zuma ngumongameli welizwe ukuze akhushwe enkantolo angaze athathe lezinyanga ezilishumi nanhlanu egwetyiwe njalo esentolongweni lokhu kubonisa khona ukuthi usenabo abantu abamsekelayo ngoba naseThekwini kubonakala imoto eyiningi nazo edolobheni zibhikisha ngosuku lapha kade ephume khona besithi akakhushwe.
Lona udaba lwakhe lokuthoniswa kwakhe luhamba njani olokuthoniswa kwamnumzana Zuma?
Lolu daba olusenkantolo yesekela mthetho selizwe lusabekwe eceleni ukuthi balinde ukuthi banikeze isinqumo sabo phezu kwesicelo sabo sokuthi aluhambanga kahle ekugwetshweni kwakhe ngoba kwakungafanele ukuthi ngabe laqala enkantolo yesekela mthetho selizwe kodwa lafanele liqale enkantolo eyiphansi ngakho kusalindiwe njengamanje ukuthi sithole imphumela kanti nalolu olukhulunywa emgungundlovu olwendaba ke eyamacala okukhwaba niza nokutontsha luye lwehliso lahlehliswa ngoba kade kunesicelo kusuka kubameli bakhe ukuthi kufanele ukuthi abe khona ngaleso sikhathi mayicela lakhe lihamba ukuze akwazi ukuthi abameli bakhe bakhulumisane naye makukhona izinto abadinga ukuthi baziphendule so luzoze libuye lapho kuyinyanga esingena kuyeka August mhla ka 10.
Umnomzana Vusumuzi Sibanda ngumgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zakamanye amazwe ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Owalwa impi yenkululeko
engomunye wabaholi bevuyo lezibra umnumzana Bonus David Hlabangana kasekho. UHlabangana ngomunye wabotshwa lenkokheli yebandla lezaphu ebalisa abomnumzana Dumiso Dabengwa lo Lookout Masuku nguhulumende kamnumzana Robert Mugabe. Ukuthona kukaHlabangana kuza ngesikhathi abantu bethandabuza ukuthi kungani inkokheli yezaphu ingaphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umkhokheli wenhlanganiso yeDumiso Dabengwa Foundation umnumzana Mthulisi Hanana.
Okumele sikunanzelele ukuthi akuzange ngitsho langaliphi ilanga abantu bezano bathande abantu bezaphu kumba bezipho. Ngitsho la one day ngenxa yokuthi siyananzelela ukuthi kudala kuye kwazama ukubanjaniswa abakade besilwa bekuviwe lezaphu izipra lakade bekuviwe lezano izandla ukuze kuba kubunjwe iqula labalolo benkululeko ukuthiwa izipha. Uzananzelela ukuthi khona phana behlulekile abantu bezano ukuthi basebenzisane labantu bezaphu ongangokuthi vele kakuthandwana. So angikholwa mina ukuthi kule ndlela esingakhangilela khona ukuthi abantu bezano banika abantu bakithi isicoco sokuba ngamaqhawe esizwe ngaphandle nxa kungabantu abaziwayo kakhulu. Okwesipilo zananzela ukuthi abantu bezano ngabantu abafuna ukuthi nxa besinika umuntu lutho bangamnikeli ngemsebenzi yakhe kodwa bamnikele ngokuthi besebenzisana njani labo. Yikho abanengi akade bengamaqhawe esizwe ababephiwe isicoco ngabantu ababekuzano. Nxa sebephumile kuzano sebekwezinye indawo bebengasasiphiwa leso sicoco sebejeziswa sebekhawuliswa. Okwesithathu ngizafuna futhi unanzelele ukuthi nxa izano ingaqala ukunika abantu bezaphu lezipra isicoco lesi kuzagcina kusiba lo mbuzo ukuthi hawu nxa amaqhawe sizwe awezaphu emanenga ngaka kanti lina bantu bezano lalwa lingapi. Ngenxa yokuthi inengi labantu abakuzano yimjibha asobantu abayempini yikho kwenza ukuthi abantu bakithi bancitshwe leso sicoco sokuba ngamaqhawe sizwe.
Umnumzana Mthulisi Hanana ngumkhokheli wenhlanganiso yeDumiso Dabengwa Foundation ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilitane ikakhulu ezake zadala amacala zidlela evalweni kulandela ukuxotshwa kwezinye zazo kuyona le iviki. Sixoxele sinye isizalwane seZimbabwe esihlala khona le umnumzana Difa Wajabi Bango Dube.
Udaba lokuxotshwa kwabanye abaseZimbabwe babuqande sekuludaba olusetshiye abaningi kakhulu bethukile kakhulu njalo bengasazi ukuthi phambili kungabe kuminjani ngoba njengoba sisazi ukuthi bakhona abanye abangakazitholi incwadi iloba nje noma bengelawa amacala njalo kukhona abanye abasanikwe iminyaka emlutshwana okuyinto yokuthi abaningi abasazi ukuthi mhlambe kuzathi nxa kusiyafika ekupheleni kweminyaka yabo leyo mhlawumbe sithi noma nxa ukuthi baphiwa iminyaka emibili ukuthi bazabe sebegcinwa bazaphiwa njalo eminye yini noma sebezagcina bebuyisela labo futhi ngokunjalo. So okuludaba luchiye kule confusion enkulu kakhulu phakathi kwabantu bakithi abantu baseZimbabwe.
Siyabona ukubana kuthiwa labo abaxotshiweyo labazaxotshwa ngabadala amacala lokhu kuphatha njani abanye khona ngapho ikakhulu abayabe beke badala amacala njalo nganjani amacala khona okuthiwa ngabantu abahanjiswa ekhaya ngenxa yawo.
Labo esebakhe badala amacala bacheke kakhulu sebedlela evalweni ngoba bengasazi ukuthi ikusasa labo lizoba limi kanjani ngoba into leyi kube yinto abantu kade bengayicabangeli ukuthi into mhlambe engavele yenziwe masinyane ngesikhatshana esifitshane kanje. Ikakhulukazi nxa sikhangela ukuthi ngesikhathi sakathesi indawo zase-Africa ngale kuboZimbabwe ngale indawo esiyibala ngokuthi i-red zone as far as i-COVID is concerned. So bekuyinto abantu kade bengayicabangeli ukuthi mhlambe ingenziwa ngesikhathi sifichane kangaka. Amacala kakhulu esibona lapha na bewabala ngoba nxa sithi siyakhulumisana lawo abe home office bathi bona amacala ababalayo lapha abadinga abantu ababulala abantu ababandakanyeka ekubulaleni abantu njalo ngamacala afana nokukhwabanisa njalo ngamacala afana nokudlengula njalo kungasuthi kudlengula kanye kodwa kuyikuthi wakwenza waphinda bathi yikho lokho okwenza ukuthi bathi bona abantu abanjalo abasabadingi ukuthi bahlale njalo kulelizwe bathi bona ngicela ukuthi ababuyele emazweni yabo lapho bavela khona.
Umnumzana Difa wajabhi Bango Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitani ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseLondon. Kwezemaphandleni izakhamizi zeShabhe ku-10 eGwanda North zikhathazekile ngamasela enkomo athi angantshontsha engabotshwa osekudale ukuthi izakhamizi zilahlekelwe izifuyo zazo eziningi. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Izakhamizi eziqoqelazo zikhala ngokuthi lawo masele ngazabotshwe ngemva kwesukwane ezingatsho lutho ayabe sekhululwe aqale njalo umkhuba wawo wokutshontsha. Umnumzana Nkosi Khona Dubo oyisakhamuzi seShabhe uthi walahlekelwa inkomo yakhe wayibona ngesigogo isihlinziwe.
Ngatshontshelwa inkomo ithokazi lenkomo nxa litshontshelwa ngalidinga 3 days ngelanga lesi-4 ngathola imasondo enkomo lenyama efresh uthi ithokazi lelo lalibulawe njengako izolo khonapho phakathi emasimini igcwele ezihlahleni inyama liyana lezimbiza ezazikhonapho lenyawo zabantu okutshengisa ukuthi ibhesi yakhona vele kubulawela khona izinkomo. Isifiyo zethu ziyaphela sile minyaka ethize ziphela ngabo.
Ezinye njalo isakhamuzi umnumzana Zekias Masuku uthi wacatshelwa zinkomo ezilitshumi.
Ngike ngacatshelwa zinkomo lapha ezingu-10 ngalandela ngabe 10 kwajengajenga ayizahamba chose angazi ukuthi uhulumende angasincedisa ngani ukuze sivikeleke kuloku busela obukhona lo njengoba bebotshwa bephuma vela sisakwazi lokuthi kathi manje iindaba zethu sizitshele bani sivikele bani ukuze sele ukuthi asincedise.
Umnumzana Elias Bindi umgcini sihlalo we-Thuli Farmers Association uthi abalimi basenkingeni enkulu kakhulu ngalezi zigilamkhuba.
Ukutshontshwa kusukisela enkukhwini, idonki, imbuzi, inkomo akulanto engatshontshwayo. Siphakathi kobuzima siyafisa ukuthi ngabe siyalithola usizo lokuthi mhlawumbe ngabe kuba nomthetho oqinayo okuthi nxa umuntu ebanjiwe ajeziswe ngokusemthethweni.
Amazwi la agcizelelwe ngukhansila kawa-10 eShabhe umnumzana Amon Clinic ngathi layo osanda kutshontshelwa inkomo.
Ngikhuluma nje lapha abafana laba lo leader wabo uSgwindira ibizo lakhe elinye nguValentine umfana lo wabuya lapha watshontsha inkomo zingu-2 watshontsha edamu wahamba wayazithengisela phandle endaba nkulu simbambile ule team yakhe asebenza layo la fana bamaplaza ngiyabo Khaliphani khuluma nje icala lakhona lisemapholiseni so kangikwazi ukuthi mhla kuqalisa ukungena emakhoti nizababona sebekhona njalo or what.
Isikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni u-Inspector Loveness Mangena uthi umsebenzi wamapholisa yokubopha izephulamthetho njalo kwenzakala emthethwandaba kungaphezu kwamandla abo. UMangena uthi kuyenzakala ukuthi izibotshwa zibhadale imali yesibambiso emthethwandaba ukuze zithoniswe zivela emakhaya bese zisenza imisebenzi yazo yobusela okudala ukuthi izakhamizi zicabangele ukuthi amapholisa kasebenzi. Ukhuthaze abafuyi ukuthi babekele amapholisa ngokuphangisa lapho inkomo zabo zicatsha njalo bazifake le mthiso. Kusenjalo bephethe isihlalo somqondiso ogatsho lezemfundo ezansi emandebeleni umnumzana Lifias Masukume kasekho ngemva kokuhlaselwa umkhuhlane we-COVID-19. UMasukume ubhubhele esibhedlela se-UBH kobulawayo izolo ekuseni. Inani lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 kulesi sabelo liyaligonga ngesiqubu selokhu kuqalela inyanga. Sixoxele omunye olaliswe esibhedlela sababanjwa igciwane le-coronavirus ese-isolation ephakama eGwanda othi isimo sibi.
Mina ngingene lapha ngemande izidumbe seziphumile 11 khonapha phansi wami khona lapha ngizikhaya ne-daily abanye umuntu wakhona vele angena ahlaphumle abantu bayafa abantu ze-respect and obey ama-rules leso nika ngenxa yokungadlula kodwa ukuva akuyafiwa ma uziphandla ubone lutho
sebedlula lamathuma amahlanu 54 asebebuleyo yilo mkhuhlane kulesi sabelo selokhu uqale linyanga. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Namhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lithone lendaba sixoxa lomnumzana Felix Magalela Mafatsibanda, umkhokheli wenhlanganiso ye Post Independence Survivors Trust IPIS. Sixoxa ngophenyo alwenzayo esigabeni seMashonaland Central eMount Darwin.
Research le noma i-survey esiyenzayo siyenza ngaphansi kwe-Post Independent Survivor Trust ngoba sikhangela amalungelo abantu hatshi kuphela eze-political violence but lama-social and political and economic rights.
Ungasitshela ngokubonileyo.
Abadala bathi zinhle indaba ezinhle kodwa ngapha eMashonaland Central indaba azizinhle ezokunanza lokusaba i-COVID 19. Ngihambile ngabhoda indawo eziningi ama-district lama-wards ngabona into ekhona ukuthi vele lo muthi we-COVID i-vaccine ingcosana ayikho njengalokhu okukhulunywa ngabantu. Ngifikile ekumatope clinic, ngafika eNyakaskana, ngafika eMount Darwin Central Hospital, CBT, Project Hospital, kwakhanya ukuthi vele akulalutho. Into enginanzeleleyo mahlabezulu ukuthi abantu bangapha abafuni ukuyahlatshwa ngezizathu ezithile. Eyokuqala ukuthi abantu bangapha iningi yabo ngamapostoli, bangena ithethi zomoya, ezinye ziyanqabela abantu ukuthi bayelatshwe ezibhedlela. Okunye ukuthi kulamanga hambayo enza abantu baziboze ngoba abanye sebekholwa okubhalwa ku-WhatsApp laku-internet njengoba sazi ukuthi abanye abantu bathi ungahlatshwa i-vaccine uzahlanya, uzathenwa njengendoda, uzaswela amandla, uzakufa ngethuyezi. Konke lokhu kwenza abantu besabe ukuyahlatshwa. Ngitsho lamatitsha, ngitsho lamanesi ndaweni ezithile bayathandabuza ukuhlatshwa.
Kuyini okunye okutholileyo?
Into engiyizuzileyo futhi ngapha eMount Darwin eMatope Clinic ikuthi abantu bayahlatshwa, abahlatshwayo bonabo abaphiwa amakhadi babhalelwa emavini awesikolo ukwenzela ukuthi babe nerekhodi. Kodwa irekhodi leyo siyamangala ukuthi ama-jabs lawo noma inomba le noma imithi le angithi fanele ihambelane lamakhadi. Kwinto eningi abantu bayabuza ukuthi kanti amakhadi ethu angaphi. Kuzakhanya okungani abanye abantu bazaphiwa amakhadi, bathengiselwa amakhadi bekamba amanga ukuthi bahlatshiwe, ngoba uma kungahambelani injection lekhadi amakhadi akhona ayangaphi? Ngomunye umbuzo sibili abakhala ngawo, ngize ngabona amabhuku bafindule emabhukwini betshela ukuthi amakhadi azalandela. Kubi kumnyama ngenxa yokuthi ngibona ngani only 1% ngapha eMount Darwin abantu abagijime ukuthi bayeshatshwa. Imithi yakhona eminye ukhanya ngani sithwalile eHarare ngezinye izikhathi iqala akukho, okwesibili akukho, abantu sebephokuswele ukuthi bazakwenza njani labo abafunayo. Kodwa into esidanisileyo yikuthi iningi bangena ithethi zamapostori ezingafuniyo ukuthi abantu balatshwe. Yikho-ke hhayi uhulumende kufanele egijini sibili efundise abantu kakhulu eMashonaland Central.
Kuyini okuqakathekileyo okubonileyo?
Abantu bangapha abalandeli izimiso zewo emfeni bahamba bebaningi wokuthi vele kungani akula khuhlane amamas abalandaba lokuthi abantu bengaxhawulani. Kunzima sibili ngahamba ngayakhangela kwenye indawo kwakufike khona zafika abantu beqamelene kakhulu begqoka amagemini zabo bayadla bayaqwambana izandla. Ngiyabonga yimo wena Felix Magalela Mafatsibanda ijazi elindizo.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafatsibanda umkhokheli wenhlanganiso ye Post Independence Survivors Trust iPIST ebesixoxa la ebuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Okwamanje ke ngidedele emuva ngilithiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lelami usithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosazana Sukoluhle Ndlovu, umgcini sihlalo wesigaba seMathebeleland North kunhlanganiso elwela amalungelo ababalisi AARTUZ. Sicubungula udaba lwamantombazana afunda emaphandleni lengxaki abhekane lazo.
Abantwana vele bangena entweni ezingayisizo, yabona abanye sebesenza ubungezwa and stuff. Ama-secondary girls early marriage sikhangela abafana abaningi vele sebeye ku-mining, ima-illegal mining lana. I-secondary community engifundisa kiyo vele iku-mining lana ama-mines kakhulu. So that's why abantwana abaningi sebeye khonangalo, abanye amankazana seye khonangalo for prostitution. So yiba ama-problems esiwakhangelele xa isikolo sithatha isikhathi eside so zingavulwanga. But there's nothing that we can do because lapho ama-cases e-COVID they are rising daily.
Ungathi uhlupho lokumantombazana kakhulu kula abantwana abangabafana ibapha baba baningi eklasini nxa selibuyela.
Kakhulu sikhanye sengikhangele ngesikhathi sirejista abalokhu abantwana for 4-4 levels kule inamba idiklayinile kakhulu ufanda kuthi abafana vele sokungani kuyafanana because out of it class of 30 something sebekukho kurejista abantu abangu-less than 20 about 16-17 there. It's not only about girls kuphela abankazana sekuhlangele vele konke boys vele amalengi badropile out.
Kodwa kule nhlelo yini emphakathini ezokuhuga abantwana ukuthi bebuyele esikolo kumbe inhlanganiso ezizimeleyo ezi
hayi, akhulisa ama-organizations asekhona amaningi. Abanye baba-resubject e-school sibeke umuntu ezoqeda ama-O-level zakhe. Abanye baba-empower izinto zokuthunga into ze-poultry and so forth. Because ngakhangela ku-community engiyiyo yona. Akhona sele ama-organizations are doing that to the girl child.
Abafana ke laba abathatha izidakamizwa.
Ya la uba usona njalo bekhona makhalisa ehlisi zokuthi uthathe ama-programs amaningi or as noticed they are no longer ukuthi sesithi umntana noyinkazana kakhulu but se-involve sekule-inclusivity yokuthi even umntana ongumfana laye get to benefit from that because most of them are going to be organizations amaningi ade libuye landa umntu onayinkazana but besekhona living lokokuthenzokhathentlobanikazi sokuthela abantwana bangabafana amanye ama-organization sibabhadala sakhethi sabhadala umntwana oyinkazana sibhadalela bonke nje any child needs e-health uzebhadalelwa ngama-organizations.
Kuyabancedisa yini phambili lokho ukwemba amatshe aligugo abafana ukuthi yinto umuntu angaphila ngayo?
But ngiyakhangele thina yabona abantwana labana baya esikolo cause I think i-life yangale iyabatinta because bacina ma sebephenduka vele sebe abantu abezele ukhomunithi labana asebe-rawund yani because of i-community yanengala kengakhanye i-community esekuma-illegal mining. It's just a community of someone to the moment 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 to
ungasichazisela ukuthi ubona umahluko kuyiwuphi abantwana laba abafunda emakhala basemaphandleni othi ekugcineni imfundo yabo ingasafani?
Ya abantwana bemalokhuza bemakhaya kumbeso abafunda and then isikhangele futhi abephamba abanye amasikibinzo abasuke kwenza iligala amathutha zabo around abantwana bahamba ngesoti kokuthi besiyanjani besiyafunda kumaambesenza ama-extra lessons of private lessons sabekhaya usele yedwa kulakalambalisalayo awufundisa sayo online learning ngifinyeleli kubo bonke radio lessons angifinyeleli bonke because abanye vele akuna radio ekhaya akuna TV ekhaya so uba nekhaya vele sinqansi umkhangele sibilayo emakhaya vele emaphandleni ispools ama-school fees ankhona vele ze-creative na-45
Washington.
Siyabonga Sithandekile. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko ebesilazo. Inani labantu asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 eZimbabwe selize lafika kuzigidi ezimbili. Kubanjwe abachayeli bezimoto zohlobo lwama-trucks kobulawayo bethwele impahla ezicatshangelwa ukuthi zantshontshwa kwele South Africa ngesikhathi sodlakela. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.
Sukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.